Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Ngimele uSthandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele eParliamente, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka 25 owe 16 days of activism against gender-based violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kanse from ikakhulu omama bayahlukumezeka emsebenzini, so silama-programs ezithi okwakhathe sesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene e-parliament ekhangele ukuthi omama baya-abhuza ngasesikhathini sokuqathela imisebenzi or bapromothela phala emsebenzini. Sizabhodalayo sizama-views abantu, then labomsasa project bazabe bebuya labo befundisa omama amalungelo abo ukuthi even umama engafuniki emacansini unelungelo eligcweleyo ukuyala kuya emacansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulakho ukuthi umama ezine sesikhathini efuna ukungena laye emacansini, but abomdana bazamtshela ukuthi umama ulakho ukuthi azivike laye ake athini, not ukuthi sezahlala athinde kumbe inyanga zonke. Hhayi, sitsholo khonapho ukuthi abanye obaba baya befuna ukuthi ivine umama esesikhathini angene laye emacansini. Indela nxa esanda kubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungena esikhathini ubaba uyabe sefuna ukuthi bahle baqalise injalo. So siyabalaza inhla zokubafundisa omama ukuthi balakho ukuthi ngendlela epolite not ngendlela leyani yokulwa laye ngichazele ukuba ukuthi hayi bakokwinje kuyabe ungaseyi okunye kwangikhona ikho okufuna zokukhoza izinto ezinjengabo-cancer.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Yes, khuluma kunjelo beselupane i-national yethu eyabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but nxa sesingena endabeni zezakhonapho asibi labomama kuphela, silabo mamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami nginze ngihlale evike ezayo ngiyabe ngisikala e-Robertson e-St Peters sengisiza ngapha-ke emathawn.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa besebancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela eParliament?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho sithola khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha. Ethina umntwana ngasuka lama-complications besethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazo lezo ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana, sesebona unonto ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahamba ayenda kobani. Siyagqumusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane, ngoba siyakuthole kunazele nxa sibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana, uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 15 years, u-20
edale lePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dubo?
Ziyatholakala sibili yithi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa azaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe?
Kulokunye okuthi nxa uvele uzivisele ngento yakho uyaku-ignore. Yebo, kungakusela phansi, but nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho yokuthi ngifuna ukuya nalapha ungazi ungani ukhubekile, but uthanga masinyane enhliziyweni kubhondi ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingaphi, ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehluleka ukuthi lawo bangene kwezombusazwe ngendaba zokuthi ngabe funa ukushiyisela vele phansi baku-attract-a ngezinto ezinjengazinezo, kodwa ungazitela ukuthi even bangaze bathethi mina ngiyaba-ignore ngiyamuva on ngisuka lapho engisuke ngiyakhona.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu, ongumeli wePhumula South edalele eParliamente. Olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.